Kathesi ngithi ungajananzela ababadube ikuthi sifuka esikhathini ekade sinzima, isikhathi sokuthi kade nxa ukuthi ungakhuluma ngepolitics kumbe ukhulume okungani yako uzwisise ngendaba zombusazi, abanye bezingani babehlukuluzwa, abanye befika endpoint sokuthi beze benyamala sebeyabona ukuthi baye ngapi. So lakathesi umoya lwani ukuthi abantu bephumele egcekeni bethi mina ngihamba lozibani. Laloba sokukhulunyiwe mina ngokwengene sithi abantu sibe le-democracy sebengakhuluma ngabakufuna ukuthi bakhulume. So iqiniso lekabi khona ukuthi abantu sekukhona yini i-democracy ngayekabi khona ukuthi sengavuleka bakhuluma ukuthi mina ngihamba lozibani. Bayekwesaba ukuthi bangahlukuluzwa kumbe banyamalaliswa.
Kodwa kukhona okubanika isibindi lawo onje ukuthi ungakunika isibindi sibili ukuthi ukhulume into ezinjalo.
Isibindi sikhona kodwa ebantwini abalutshwane abananzelelayo. Labo nxa bekhuluma isibindi sakhona singeke sithi isibindi esipheleleyo. Isibindi sophunga ukuzinika ukuthi njengoba sijile ukuthi sokule-democracy yonaleyo ukuthi umuntu sengakhuluma yonke into. Njengoba nje sesibona izinto kumathelevision nje amanye amaphathi amanye ama-rallies ama-opposition parties amanye asengani asephuma lawo emsakazweni kumaradio lakumathelevision. Khonokho nje sinika nje maybe singeke singathi maybe sithi na 40% yesibindi nje singasenza isiphonto sifunga ukukhuluma nje kodwa ayikhona siyasikhuluma kodwa singahlalisekanga.
Singathi-ke kuyahambelana nakhonokhu okuwakudala okwenzakala khona ngapho okwekugrawund ukuthi abantu lokhu besakucabanga sibili kakhulu.
Hayi, njengamaNdebeleni babudube emaNdebeleni ngapho esayidini bethu abantu babuhlungu kakhulu. Hayi, okwegugurawundi yes bengakufaka eceleni ngezindaba but khona kakhulu especially nasikhangele emavotini yikho okuhamba phambili.
So kuyakhanya sibili ukuthi abantu bame ngaphi nxa sokubuye zombusazo.
Kuyazicacela kakhulu especially kulaba abadala abavele bawubona umumo osusela kudala. Yes, ngathi wontanga yes, ngabe sizwa lapha lalapha nasitshelwa. But ebadaleni abavele abanabo bakudala abakwaziyo ubuhlungu bakho konke abahlangana labo, hayi bakwakhi bame ngaphi.